Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kwestudio 7 ngesonto mhlaka 3 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi labantu lilokhu lichothoza idale lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi.
Yena umtamalo lo uzasihlophu kumbisa lakho futhi yabe sekhuleka ngamapolisi bathele umbabawakhe. So mina bahluko vela ngiyibona.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile dili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza abahlangane khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe.
So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngiwe ngapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu weStudio 7. Iningi labantu lithi lilokhu likhothoza idale lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabebutho. Kodwa ababalisi labazali bathi belokhu bejabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kwamphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Tokora. UTokora ubefakwe ukuba ngumphathintambo wezemfundo ngolwesine wasekhutshwa ngemva kosuku olulodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTokora obevele engumphathintambo wezemfundo ngesikhathi kulohulumende kamongameli Mugabe waguqula ukuqhutshwa kwenhlelo zemfundo elizweni ekuqaleni komnyaka ka-2017. Linguquko yabangela inhlupho ezifana lokusweleka kwengwalo kanye lokusilela kwababalisi abalolwazi lwezemfundo okumele zinikezwe abafundi. Umbalisi oxoxe leStudio 7 okhethe ukuzibiza ngegama elithi Sanele Ngwenya uthe kunzima ukuthi afundise kuhle abantwana ngenxa yokuthi engafundelanga ukufundisa elandela indlela entsha. Ugcizelele wathi kunzima ukufundisa kungela ngwalo lokunye okudingwa ngabafundi.
Mina njengombalisi wabantwana esikolweni ngithabile kakhulu ukuthi uminista uTokora akasekho ngoba wayengalaleli izikhalazo zethu njengababalisi. Icurriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthe umnumzana Tokora ube lolwazi olujulileyo ngezemfundo lanxa ebe lamaphutha akhe afana lokuthi ubengaziniki isikhathi sokuxoxisana labantu kabanzi.
Mina nxa ngikhangela uTokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa okungawuthi nxa esehambile sesingajabula kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi uTokora laye wenzile eyakhe imizamo ekuthuthukiseni ezemfundo zakwele Zimbabwe.
Umzali wakobulawayo umnumzana Stephen Dube uthe ukukhitshwa kukamnumzana Tokora kuyenza indlela okuqhutshwa ngayo ezemfundo ibe ngcono. Omunye njalo umzali unkosikazi Nontobeko Ntini uthe ujabule kakhulu ngokukhutshwa kukamnumzana Tokora ngoba abantwana bathwele nzima ngezifundo eziningi esezisedlula ezezinga eliphezulu.
namthabile kakhulu ukuthi udokotela bamthuthile uvele bese sithabisa endlini kakhulu hayi nakumahambe konke le pledge yakhe asahambe layo two inecurriculum yakhe ahambe layo kambe nakuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-olevu oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10
Ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli Mnangagwa izacotshwa ngokusemthethweni kusasa ekuseni. Iningi selichothozele lidale ikakhulu kulandela ukukhethwa kwabebutho ukuthi babe ngamalunga alo kanye lokubuyiselwa kwabantu abaziwa njengabehlulekayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba lwekhabhinethi siphinde saxoxa lonkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla lePeople's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana.
Hayi siyakusola kakhulu njengoba sisezi sisela ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazi sibaningi kuphela ekuvoteni sibaningi kuphela emaralini. Ngizala lokufaka amaluba ematafuleni kodwa ngase kufika ekuthini sokubusa kumbe sokunomsebenzi wokukhokhela asithelakali sikhona thina njengabakhosikazi okwamanje esiphatheke ngakho yikuthi sikhuthaza bethu ku-opposition ukuthi sapitatisipate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamapolisi bazidalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi bakhethwa libuya labo bayakhethwa ukuthi bangeni endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kamnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo ye-Congress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo ibandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi hhayi akulalokhu esingakuhlangelela ukuthi kungaba ngcono kuzahlala kuyigogo lokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sisithi kathe amakhosikazi wonke sifuna ukuthi sikhothe across political parties sibonisane ukuthi singaphenza njani singelenzeni kwezinye indawo zona lezi phakathi kombuso kungaba ngasemabandleni yethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi mina angiboni njalo, mina bona ngazathi sasakontinue ngasadilisana lexhegu ekhaya ixhegu lingono kwesesikhathi ngalisuqaliwe manje njengoba lena selisukile lasithiyela umntanalo lo uzasihlophi ukumlisa lakho futhi yake lokhu ekhuleka ngamapolisi zakhele ubabakhe. So mina umahluko uvela ngiyibone.
Lo ngunkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP njalo elwela amalungelo abesifazana sixoxe laye eseGweru. Ukuze sizwe umbono wabasekeli bebandla le-ZANU PF siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yaleli bandla umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma idale lephalamende. Umnumzana Chuma uthi kufanele umongameli Mnangagwa aqale anikwe ithuba lokusebenza engaphongusolwa nje mahlayana.
Into eqade ngathi sibekezana lona abantu abawukhangele ngoba ukuthi na into entsha eqalayo sesiminyaka engu-27 silozivuse asika zisizekwazi ukuthi ephezeni ngaphandle kwaba umgazi sesikwazi ubaba uMnangagwa ake simikele ithuba elokuthi naye akayenze abelakwenza.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengenile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu abusizo labo kanti sokumele kube kuyinto nakhetha abantu bakithi asakase umkhulumelo naye ngakawufakelwa ngakawufakelwana nxa kusasesiyehlulekile nika yini elangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna asengidensi kulona umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana bese siqwaniseke ubana simsizane sesimjanze ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhethe ubani mina kahle kahle njalo kuno nambona anta kuti hayi akumela kuhinto emelisihlupa into eqale ukuthi kubondona kona namakhetileyo umsebenzi omele wenze bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bonwana maphutha then singaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukuthibana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Anti bakhona yini bebeqalisa bathi bona operations zesitole egazini. So bephumelebele emabharakini bengena kubekhaya lino izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi ongatezi basebeqala ukuphumaphumelaphinjana ezingakhala even emgwaqweni laphana sesiqa sibona amaphumela abo sebekhona sizoyebonke ndawonye belokubeshiyaphinjanaphinjana kuloku sika njalo. So ngibona ngathi yinto nje engasezinzeki overnight but sokwenzakala sebeqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabanade bephumele emabharakini bezoyenza yena laleyo operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona ngathi
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa
yena isiqaphundo somthetho omongameli. So ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebeyenzakali njalo ube ngumdawo ozihawuze edalela epalimende lapho okubuzwe khona imithetho uyakwazi bana into lezihambe njani njalo uyakwazi futhi bana epalamende kwabana sinama-opposition abakhuluma intando yabo abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi mhlobuthi lasonta ngapho kuyenza abanantu akungapho kuphuma nje ukulale phansi. So mina ngimaze indoda eqoto ngimaze indoda ekwazi bana ukumele enzeni. So khona kwamele kwenzakani kuzayenzakala ngendlela yomthetho ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lo umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee kubandla lezanu PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende sixoxelayo ekwaBulawayo.
Linjani mahlabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku-6080 short wave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile dili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza behlangene khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe. Lokho bekungokwakuqala ukuthi amabandla aphikisayo abahlala bejengisela phandle kwesigodlo lesi babonakale becupha mgano munye begida ndawonye laba lesi sigodlo. Asizweni izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 ngalolu daba.
Ibizo lami nguthandekile Moyo. I'm so happy ukubona amaZimbabweans coming together. So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwengapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba. Sisonkeni bakithi asibambaneni and we forge through and see Zimbabwe great again. Thank you all. We have had a great time lapha Washington DC and it's been amazing to see all Zimbabweans from all walks of life in the diaspora coming together. Ngiyabonga kakhulu to everyone who came together. Let's dance together. Sithandaneni, sisebenzeni sonkeni and let's be one and make them great again. Ngiyabonga kakhulu.
Inkosi busise bakithi, khangelani iZimbabwe sokusile bakithi, sikhangela ukuthi kumbe izinto zizatshintsha, sonke sesibuyele ekhaya. siyobona ukuthi kuyini kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yethu ibe iZimbabwe ezaba iZimbabwe yabantu bethu. Abantwana bafuna ukuya ekhaya, bafuna ukuyasebenza khonale, bayenze konke okuhle eZimbabwe. Siyabonga. Ngingumamoyo bakithi, ngumamoyo la ngivela kukhathele Pennsylvania. Siyabonga.
Lezo izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7. Nisesigodlweni someli weZimbabwe eseMelika eWashington DC. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kobe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube uNkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Kumele abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi intwana inyoka yinyoka. Ungazizama ukuthi inyoka ibhandishi ithini yakulona emsebenzini. Thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengeyoka amabandla aphikisayo ukuhamba ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele. Siye sikulindele ukuya kuyela ethini. Bethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngathi baya ngathi. Sesenomsebenzi omele uyenziwe eZimbabwe kakulula ukubisela ilizwe lapho elalikhona.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai uMnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena othi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina nivela enkayi sithandekile, abantu benkayi kanzange bezula sathika ngami inkundulwane lasi abantu bendolwane abakhulumi njalo ingakhuluma labantu abavela ema-central ekhaya abakhulumi njalo. Osithathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba-WhatsApp abantu beZimbabwe abasuthutha esingakwenza okungcono kunokuzamile lokho. Uma kube siyavota abantu babekwazi ukuthi hayi thina njengebandla leMDC asizange imbobho siyelisa nalomgabo kutafuka kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe yikuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. Nokuphela kodwa kuyatshengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu. Uthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitshela ukuthi liyaphambanisa basikhiphela sithi kodwa lapho esiyenelise khona abantu bazathaba ngoba bezibabise leimpilo yethu.
Asizweni ukuthi siphatha amandla sebandla le-People's Democratic Party, uMnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena uMnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba sengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu kathi hayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje ukuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le-People's Democratic Party sisebenzelana-ke le alliance ebizwa kuthiwa i-MDC alliance likhangelele ukuthi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe ubisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo ngu-37 kusukela 1980. Yikho-ke kula tshintsho olukhona abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzori wakuthiwa yi-Rhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo. Singathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU-P F total ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi babukhangele konke lokho sithabile yibo kangomgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Lovemore Moyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu i-investment abayifakileyo u-president uMnangagwa bakubeke sobala amasotsha ukuthi bathathele umbuso usiza iZANU-P F yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezombangazwe abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke kusobala ukuthi amasotsha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU-P F njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabe lubanjwe yiwo amasotha, ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyiwe ibamba ukhetho welizwe ngakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe, njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Asizweni ingxoxo esiqhubela unkosikazi Monica Mzeziwa osanda okwethekelela eZimbabwe, esikhulume laye khonapha kuma studios ethu eWashington DC.
Siyalamukela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni? Lokho ukholo lukhona,
abantu ekhaya bathandaza kuyagcwala. Ba ngoba siyiwe impilo ukuthi uNkulunkulu akusibone. uNkulunkulu akusibone. Faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele zikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni kuama Pentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala, everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufaneleyo kulabo abaya kuba profeti lalabo abakunkonzo zakudala ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo?
Ikho engakubonayo mina khona ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Nga-invite ukuthi ngithumayele one time, I ended up ngithumayela ngu-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibheli usiya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuya ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abraham yini? Lami ngavela ku-Abraham. Ayisibo ama-Israelites yini? Lami ngingum-Israelites. I can even claim more ukubedlula bona, ngoba mina lokhu ngisebenzela uNkulunkulu, ngilala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngilala ngingembathanga, all those things. But what is the thorn eceleni yakhe lapha kulento yayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe? Kwathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. uNkulunkulu wathini? Just one tjela ukuthi khona i-grace yami is sufficient. Indaba yokuthi iphawu uyayizuza nxa ukupositione ye-weakness. Wabuyela kwesibili, wabuyela kwesithathu. Usually abantu abaningi nxa sithandaza siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela ungcede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu, ungabona kungenzakalanga, usubuya hey uNkulunkulu ngalokho nalo ukwenzanga ye, ngicela lokhu kwathi nxa usubuyela kwesithathu, it's even worse. Ngoba abantu bayabefuna ukuthi umuntu yabo usithi ngingayenza so uNkulunkulu uzangenzela lokhu. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle istatement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's a really simple denial of saying no. Ngoba really, you're not the only one who has said no to. But amandla onalawe ngunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho manengi kakhulu kwedlula ukuthi nganginginikile lokho obucelayo. Ngoba Paul was able to do all things ekuposition of weakness, ekuposition yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they've gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Ungabatshiyela liphi abesifazane kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba abaningi ukuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama, okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone? Into yokuqala kuzamela ukuthi siyibone. Asikhangele nini ukuthi i-government le ezayenziwa put together, i-cabinet le iyabe i-cabinet enjani? Because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesivili, oh mama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibheli yenu bo mama, libali istori kaLot, libali istori kaHana. ULot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, ULot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina ULot esithi hayi ngale kangikhulu ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyani idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobho leli lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobho leli lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani ukuthi ngizowa lapha cine siyakhona ULot. But it was faith, ngokwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzanga ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go, umlilo uyabuya. uHana uHana wayevaliwe uNkulunkulu ukuthi engabi labantwana wathandaza uHana wathandaza uHana wathandaza uHana wazi wathi kwelinye ilanga esensontweni khona ngapho lapho ababeyinikela khona izinto wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona wagcina esithi kanti indaba udakiwe ngoba ebona umlomo wakhe uqhuqha wamtshela wathi hayi angidakwanga ikuthi kulezinto ezingikhathazayo ngiyathandaza kuNkulunkulu wami. Umkhulu wakho napho wathi hayi ngikhole uNkulunkulu uza kwenzela usizi ngokuthandazwa kwakho. And for sure uthe esuka khonapho she had peace. Listen, kazanga tshelwe ukuthi khona khona uzaba lo mntwana. If you read it, wayengadli, wayengahlekile abanye, wayengathini, kodwa uthe eseqedile khonapho wahamba wafika wajoyina abanye, wadla, wahleka, waqalisa ukuxoxa engatshelwanga ukuthi usuzaba lo mntwana. It's peace that comes from God. You have to be content le situation ekhona. Ngoba sure sonke singake sabaleka eZimbabwe. Siyasala sokulobani. I would certainly encourage bonke omama ukuthi let's have faith. Let's continue to pray. And we hope and we are praying for uEmerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha.
Sibongile kakhulu kuba lawe kuhlelo.
Thank you. Ngiyabonga bomama. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo esiqhubelo nkosikazi Monica Mzeziwa osanda kwethekelela eZimbabwe yena ohlala khonapha eMelika. UJacob Mokomeri oweZimpost kanye loPatience Karauzi ve oweZimbabwe Prisons and Correctional Services yibo abanqobe kumjaho weLiquor Hub 10 km fun run oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo lamhla ekuseni. Intathe izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMgomeri utshaye intambo ngemva kwemizuzu yedlula ingxenye yehola 30 minutes 36.66 seconds ukuthi ophutshise endaweni yesibili uBlaising Wison oweqembu leBlack Rhinos uqede ngemva kwe 30 minutes 56.96 seconds. Ikanti ophutshise endaweni yesithathu uChristopher Gondwe oweqembu leBlanket Mine uqede sekudlule 31 minutes 4.49 seconds. Onqobe kucelela besifazane nguPatience Karauzibe yena othaye intambo sekule mizuzu engamachumi amathathu lathoba mnembili le 38.9 seconds ukuthi ngemva kwakhe bekulo Nevia Makonzo oqede ngemva kwe 39 minutes 50.30 seconds. Bobabili laba ngabeqembu leZimbabwe Prison and Correctional Services. Ikanti ophutshise endaweni yesithathu ngumdlali weqembu leZimbabwe Republic Police uEnie Chirisa oqede ngemva kwe 40 minutes 29.58 seconds. UGarauzibe nguye njalo wanqoba la kumncintiswano ofanayo onyakenye. Kumncintiswano wabafana abasakhulayo uJoshua Chimanga waseMaswingo nguye oqede esendaweni yakuqala sekudlule 32 minutes 2.96 seconds ukuthi endaweni yesibili bekulodumo Mkhwananzi weqembu leSparrows. Lanyakenye uMkhwananzi uphutshe esendaweni yesibili kulomncintiswano njalo ukuthi inkinga yikuba ugijinywe sekutshisa namhla.
Namhlanje kube lusuku oluhle kodwa hayi umuma omkhathi ongathi kulama-challenge amaningi gijime sokushisa kakhulu njalo la ngendawo zamanzi izathi zinathi ziyasibiyela kanjani.
Umncintiswano wamantombazana asakhulayo kunqobe uMnashe Sharara kuthi kumncintiswano wabancintisa bekuma-wheelchair u-Elford Moyo weqembu leDaniko nguyonqobe kucelela besilisa kwathi uThandiwe Ndlovu weqembu leRichwood elasezishabane nguyonqobe kucelela besifazane. Lo nyaka abaqoqi balomncintiswano wona ongumnyaka wesithathu lokhe wasungulwayo bananzela bokhekhe abaphatheke kulomncintiswano njalo u-Obey Makaha kanye loDiof Dube yibo abafanyana abathwele imivuzo kuthi uPauline Chuma kanye loNkazimulo Vundla abathwele ukucelela amankazana. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labantu lilokhu lichothoza idale lekhabhinethi elikhethwe nguMongameli Mnangagwa elikhangeliwe ufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Isigodlo someli weZimbabwe kwelemeli kabe siledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo bahlangane khona ndawonye. Sizogqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.